andale njani PF leta DK benza izaba into emangalisayo ukuthi bakhuluma ngama-sanctions yabatilizwe lethethwe ngamazwe aphandle iMelika leBrithani le-European Union kodwa-ke ama-sanctions amakhulu ngethethwe abantwana beZimbabwe libandla leZANU-PF ebengabantu abathembakeleyo ngaba bakhuluma ngokuthi ama-sanctions kaphume bese befaka phela le mizamo yabo ukuthi hayi lathi kwelo hlangothi sikhangelele ukuthi silungisise lokhu lalokhu lalokho. Kodwa-ke njengabantu bezanu-PF benjalo bazahlala besithi ama-sanctions kaphume kabakhulumi ngodaba ukuthi ama-sanctions lawo abuya njani, kabakhulumi ngodaba lokuthi bona i-roadmap yabo ime njani ekukhankaseleni ukuthi ama-sanctions aphume. Ama-sanctions asonto ezaphuma ngoba abantu benze igala kumbe benze irali bahlangana bamemeza bahlabela bathi ama-sanctions kahambe. Impungutshe ziyakhala ubusuku bonke, inyanga iyaphuma ize yetshona, akutshintshi lutho. Izintsha zingakhonkota isitimela siyahamba sisolobele size sesifika lapho esiya khona. IZANU-PF nxa ithembakele umuntu abakhuluma ngayo beyizwisisa njalo beqhenyisile kiyo, kumele balungisise okwayenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhuluma ngawo abe khona. Basho ukuthi hayi kusolwa-ke ukuthi sephula ilungelo loluntu ngokunjalo sesizama ukuthi siyenze lokhu lalokhu lalokhu ukuze sivikele ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Kodwa-ke ngeviki ephelileyo nje sibone iZANU-PF kulama-by-elections abantu bechaya begijinyiswa. Sikhuluma kanje omele edale lephalamende koBulawayo uJasmin Thofa usesibhedlela uqhamukile ingalo zonke lilunga ledale lephalamende echayelwa ukuthi indaba besiyakhankasa-ke kogodlwayo ensiza bekhankasela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abeZANU-PF bathi amalungelo bayawahlonipha Ndlovu, bathi uhulumende kaMgabe nguye owayelenkinga, kodwa lo okaMnankagwa usekwenzile konke okwathiwa kumele akwenze iMelika labangane bayo ukuze kwesulwe izijeziso.
URobert Mgabe usekwanisa iminyaka emibili watshonayo. UJasmin Thofa okucacaphulwa amalunga edale lephalamende atshaywe ngeviki eliphelileyo. Abanye batshaywe ematopo kithi lapho esalesele, abanye batshaywa ensiza ngapha kwat 4. Into eyenzakala ngeviki eliphelileyo, amazwe aphetsheya akhuluma ngelungelo loluntu. Amabandla aphikisa eZimbabwe kavunyelwa kukhankasa, bakakhankasa bayatshaya abantu, babulawela izimoto, balinyaza, baqamula izingalo. UThofu Sikhala sekwanisa iinyanga ezintathu evalelwe. Yikho-ke akulanto abangathi sebeyilungisisile. Ngibone ngazathi abakwenzayo-ke kuwesi kakhulu okudlulele kokusenziwa uMgabe.